kuyindaba ezinhle kakhulu ukuthi sebevumelene. Siyananzelela ukuthi thina kwasithatha isikhathi eside ngemva kokuthi kusayinwe isivumelwano phakathi kwamabandla asePhalamende se-Global Political Agreement mhlaka 15 September 2008. I-cabinet yaze yaba khona ngoFebruwari 2009, kodwa ngemva kwamaviki amabili umongameli ethotshiwe seku-anonswa i-cabinet. Yinto enhle abantu abayilindeleyo, ikakhulu labantu thina esibuya kwamanye amazwe, ngoba singaphansi komphathi ntambo wezangaphakathi. Umbuzo lokhu khona ukuthi kambe ngubani ozaba ngumphathi ntambo wezangaphakathi, ngoba abantu bakhangelela ukuthi mhlawumbe ozangena uzaba lobudlelwano obuhle labantu ababuya ngaphandle.
Lingikhangelela ukuthi ugatsha lukahulumende lona lolo lomqoko lubona ngokwenzakala ekhaya lungaya kuliphi bandla?
Sibone inkulumo kumbe sithi nabemaphephandaba bathi bona ugatsha lwezangaphakathi luphiwe i-Democratic Alliance, ecabanga ukuthi omunye wabo welunga le-Democratic Alliance nguye ozaba ngumphathi ntambo wezangaphakathi, kusho ukuthi solusuka ku-African National Congress. Esesukukhangelele kakhulu yokuthi kuyini i-Democratic Alliance eyayikutsho ngesikhathi siya ekhethweni ngabantu babuya phandle. Njalo siyanginzelela ukuthi umthetho omutsha okhangelele kwezangaphakathi kumbe ukukhangelelwe ukuhamba i-migration usuke ku-policy conference ye-African National Congress, esingakwaziwe ukuthi umphathi ntambo wezangaphakathi uzaba nawo amandla yini ukuthi awuguqule lowo mthetho abesebuya lo mthetho ovela kubandla le-Democratic Alliance. Nxa ezabuya lo mthetho ovela ku-Democratic Alliance, sibona kuzaba ngcono ngenkulumo ababezikhuluma besithi kakhulu labo abaphethe ama-Zimbabwe exemption permits kumele baphiwe lokho kuthiwa ngama-permanent residence. Asikwazi ukuthi kwakuyikukhankasa kuphela, njengoba sebengena uhulumende nxa bezaphiwa lezo sikhundla ukuthi bazoqhubeka besitsho njalo yini. Lathi sikhangelele ukuthi ngabeqeda ukuthi kumenyezelwe, nxa uqeda ukumenyezelwa-ke uhulumende omutsha, sizame ukuxhumana laye lo uyabe sengumphathi ntambo wezangaphakathi.